siyalamukela ku Studio 7 ngensonto ziku 17 kuNkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abazancintisa kukhetho lwama-by elections okudinga abameli bedalela eParliamente mhla ka 10 ngenyanga ezayo baqhubeka ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo endaweni ezijiyeneyo zelizwe.
Lanxa kwasijuma nje yazi ukuthi into enjengama-by elections iyakujuma ungazilindelanga into enjenge-harmonized elections leziyana ezika-2013. So kujumile besisenza okunye but sekwaqhuba ama-by elections and ahamba kuhle.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ichasisa ngodlakela olutshiyeneyo olukhona elizweni kusalungiselelwa lolukhetho.
Kude sikukhangeleleyo nxa sikhangele ukwanda kwalolu dlakela silubona lwande kuZANU-PF la luyedlula lokho esikubonayo ku-MDCT.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abazancintisa kukhetho lwama-by elections olokudinga amalunga edalela eParliamente mhla ka 10 ngenyanga ezayo baqhubeka ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Esigabeni seHurungwe West abasekeli bakamnumzana Themba Mliswa yena oxotshwe kubandla leZANU-PF njalo oncintisa ezimele bathi sebethwele nzima ngokutshaywa kanye lokwethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF endaweni ezifana leCholocho North lapho okuncintisa khona umnumzana Jonathan Moyo olilunga leZANU-PF. Ibandla leli liqhuba inhlelo ezikhanya iningi lisithi zijonge ukuthenga usekelo lukaZulu ngaphambilini kwalolu khetho. Lanxa bekuvele kusaziwa ukuthi iningi eCholocho lihlutshwa ngamanzi bekungalalutho olwenziwayo nguhulumente. Kodwa kuqala ngeviki edluleyo uhulumende oqalise ukugebhela uZulu walindawo izikotsho njalo etshelwa ukuthi kumele avotele iZANU-PF. Kobulawayo lakho baqhubeka ngemikhankaso yabo abazancintisa abagoqela abebandla lezaphu. Untungameli Inkomo yeStudio 7 uxoxe lonobhala jikelele waleli bandla umnumzana Strike Mkandla.
Umkhankaso uyaqhuba sibili lanxa kwasijuma nje yazi ukuthi into enjengama-by elections iyakujuma ungazilindelanga into enjenge-harmonized elections leziyana ezika-2013. So kusijumile besisenza okunye but sekwaqhuba ama-by elections and ahamba kuhle ikakhulu ebantwini hhayi kukhanya bayasizwisisa ukuthi sizamani lanxa nje isikhathi sakhona sisifitshane ukuthi sidonke umuntu ongezimthisi.
Balamukela njani abantu lapho elihamba khona?
Abantu actually it's very interesting ngoba abantu bayemsakha emningi kulabantu abatibona actually really sizapho kulenze kuhle ukuthi lime lapha kobulawayo lingavumi ukuyekela ukuthi izani ingene yodwa. Abanye njalo batibona thina vele sinama-parties ethu sinenhlanganiso zethu esizivotelayo isikhathi esiningi esizijwayele kodwa njengoba zingekho sikhangelele ukuthi lina bezaphu kuma-opposition parties yini selifele ngakho-ke sifuna ukuthi sisebenzelane. So hhayi abantu bakhuluma kuhle ngokuthi sithethe isinqumo sokuthi sibe nama-campaigners lapha kulo umkhankaso.
Akula kwethuselana kumbe ukuthenga amavoti esikubona kusenzakala kwezinye indawo ezifana labo Hurungwe?
Bekungakenzakali but sizakuthola omunye indoda weseChina ngikhulunye ezayo unxa yongabuye egcwalisa ama-trade namatochi namalembu konke maybe lamankomisho yonke into nxa ezabuya lakho bengakafiki lakho-ke but kuvele injalo leyakhona ukuthi abantu bakhona abanye bayathanda ukuthi bathenge abantu ngezinto ezimnandi.
Umnumzana Strike Mkandla unobhala jikelele webandla lezaphu uxoxe lontungameli Inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umnumzana Believe Gawule okhankasela ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela iCholocho North edalela eParliamente usikhwica mfundo Jonathan Moyo engowebandla leZANU-PF uthi kwakuvele kule nhlelo zamanzi ezasungulwa esigabeni seCholocho kungakakhankaselwa ukhetho.
Yena apha ephondo line
ngathi u constituency ye North kulelihlelo eziningi ezenzakalayo kathethe ezigoqela ukugetshwa kwemigodi lokuvuselelwa kwemigodi. Abanye abantu bakuthatha njengokuthi yi-campaign, kodwa thina nje abantu be-Cholocho e-North ngapha e-Cholocho kanye esigabeni se-Cholocho sithatha njengokuthi yintuthuko eza ebantwini esigabeni. Ngokunjalo imigodi leyi egejwayo yimigodi ethola kule ndawo enjengephondo endawuthela yona njengakophondo, sikhuluma lo-Headman nomlisa. Umlisa uthe umgodi wokuqala wawugetshwe ephondo ngo-1930 something khonapho, wasethi umgodi wesibili elayini esine-90 imizi ugatshwe ngo-1960 something umgodi wesibili wakhona. So abantu izakhamuzi zakophondo zibe zijabulela kakhulu ukuthi yezinto leyo njengokuthi kathe singawugetshwa umgodi onje, kathe singala manzi ezinkomo, abantu sebezathi bekhanqa bephose beyenene ukuthi ngezinkomo zabo bethole amanzi. Kodwa ngenxa yamanzi la ekhatshana ngoba wakhangela i-water table yakhona itholakala ku-120 something meters, so kulo dibolo njalo khona phakathi kwesigaba. Ngokunjalo kule kugejwa kwemigodi lokuvuselwa kwemigodi okukhona phakathi kwesigaba se-Cholocho, yikho umphathi ntambo wezamanzi lezo zinyamazana ubekhona-ke ekhona esiyakhangela khona ukuthi umsebenzi uyakuqhubeka phakathi kwesigaba.
Ake saxoxa lani kwesinye isikhathi lisithi kuvele kulo hlelo lwamanzi olokwakha amadamu elaliliqhuba khona ngapho lilonke e-Cholocho, lona lwaphelela ngaphi?
Sikhuluma ngakho ukuthi kule manzi loyo athandekile abasikhuluma ngalo uhlelo lwathi lalo olokuthi kulungisiswe kuvulwe ikhanali kumanzi amnyama ngale, sizalwenza uhlelo olukathesi masinya futhi alibokhathana ukuthi sikhiphe amanzi sizivule ikhanali liyana esisa amanzi kumanzi amnyama iwasa edamu kumamadamu la aku-ward 8 naku-ward 21 naku-ward 2 naku-ward 1. So enye idamu lakhona elikhulu ichijima damu, sifuna ukwenza njalo sivula amanzi ayenelisa ukuza sizimende namadimbi ambunde amadamu amakhulu anjengaboichijima ukuthi angadiliki amanzi sethi abuya ngobuningi. Sieze sithi ngaleyo ndlela sieze siqedile udubo lwamanzi phakathi kwezidaba lezi engizibalikele. Uhlelo lolukhona luyaphila sibili, isihlelo esibekulukuphutha sibili kungena kuphambanisa.
Lo ngumnumzana Belief Gawule okhankasela ozancedisa kukhetho lokudinga ozamela iCholocho North edalele ephalamende usikhwica mfundo Jonathan Moyo engowebandla leZANU-PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale eCholocho. Silokhu sikudaba lunye umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mkhokho utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi ukudingisisa okwenziwe inhlanganiso yakhe kuveza ukuthi udlakela olutshiyeneyo lubhahile elizweni ngesikhathi kulungiselelwa lolu khetho.
Esikubonayo njalo sesikhangele khathesi yikuthi sokusiba lokwanda kwezehlakalo zodlakela eziba khona phakathi kwamabandla, sikhangelane lebandla leZANU-PF lebandla le-MDC. Kodwa esikukhangeleleyo nxa sikhangele ukwanda kwalolu dlakela silubona lwande kuZANU-PF la luyedlula lokho esikubonayo ku-MDCT. Okunye okwenzakalayo yikuthi sibona ingathi imbiko ephuma emlonyeni yabakhokheli bethu yenza ukuthi abantu abaphansi bathukuthele kakhulu bagcine besilwa, kubangelwa yikuthi kuba lokuthukuthela khonokuya. Bese sibona njalo ukuthi ngesikhathi abantu abansundu abavele e-Afrika bebelwiswa e-South Africa sibe lokubambana okuthile eZimbabwe, sonke sikhuluma sisithi udaba lwe-xenophobia alulunganga. Kodwa nxa sesikhangelela ukuthi thina njengamaZimbabweni sehluleka ukuhlalisana ngendaba kuphele yokuthi omunye umuntu ulomcabango otshiyene lowami, kuyangimangalisa ngoba nxa sike sathi ukutshawa kwabantu e-South Africa akulunganga, sokutshiyana ngaphi? Ngapha sisonke sisodwa thina njengamaZimbabweni, kufanele ukuthi sibe lokubambana okuthile kungaze kwaba lokulwisana okunjalo.
Manje pho nxa sikhangele elakusasa asithi ukhetho lwedlule, kungaba ngcono yini kwezokuhlukuluzwa la?
Ngibona ingani nxa kungekela ukuthi kuphathwe kathesi kungaba ludubo ngemva kokhetho. Udubo oluyaba khona yikuthi kuza kuba labantu abazetheswa imlando yokuthi wena uvotela ngalo uvotele lo. Kungaba njalo elinye ithuba lokuthi udlakela lukhwele.
Unkosazana Justina Mkhokho umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe ye-Peace Project ubekhuluma ecingweni loChris Gande we-Studio 7 eseHarare. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la kushortwave 4930 12080 la ku 15775 kHz. Lila kunjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli yethu ethi www.voandebele.com. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngoNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngisegwanda emaphandleni eNtalale ngixoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabasakhulayo eMathebeleland South Youth Forum umnumzana Obeti Gwatirera. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Sizwa kuthiwa lilo hlelo lokulima ngokuthelezela liphathisa ontanga khona ngapho eNtalale kwenzakalani?
Ngapha sibohlelo lethu olokuphathisa ontanga abasakhulayo kwendaweni yaseGwanda njengoba nje sazi ukuthi indawo esiduzane neborder yaseBotswana njalo indawo esiduzane leSouth Africa. So iningi labasakhulayo bethu sibathola bengabantu abahamba besiya kwamanye amazwe besiya kwenza imisebenzi nje engaqondakaliyo. Kukanti-ke siyabonisa ukuthi isizini elithi ukuthi sizenzele yethu imisebenzi lapho asiziphakamise. Ngakho-ke sikubone kuqakathekile ukuthi senze market gardening ngapha sathiwa idamu iGwanda Rural District Council basivumela ukuthi singasebenzela edamu lankona sofuna ukuyenza i-irrigation. Ngakho nje sikhuluma nje ama-youth ethu ayahlangana nsuku zonke ukuthi benze ukuthi uhlelo lolu liphumelele.
Likaqalisa ukulima?
Ukulima sesiqalisile ukulima kodwa nje sisalime indawonyana encane.
Kuyini elikulimileyo njalo kuyini elikhangelela ukukulima esikhathini esizayo?
Okwakathethi besiqale ngama-sugar cane lamabhanana le midida nje nale etholakala nje ezivandeni eziningi. Kodwa sikhangelele ukuthi ngokuhamba kwesikhathi siza kulima ezinye izilimo ezizanelisa ukuthi singazithengisa nje endaweni ezithiyeneyo. Lezi izilimo zingahlanganisa izinto ezinjengama-butternut, izinto ezinjengama-mushrooms, ama-potatoes, konke nje okungabe kusalinywa nje edamu yikho sikhangelele ukuthi singakulima.
Lilabo ntanga abangaki abaphatheka kulolu hlelo?
Mfowethu engingakutshela khona yikuthi silabo ntanga abaningi. Okwakathesi besisaqale nge-50 ngenxa yokuthi sisebenza ngesikhwama esiyabe silaso njengoba nje sisakuyenhlanganiso esakhulayo. Kodwa ngoba sikhangelele ukuthi ngokuhamba kwesikhathi siza kuba labo ntanga abangakwanisa ukufika even 1,000 fika ngoba baningi ontanga abasisijoyine kodwa ngenxa yokuswelakala kwemali yikho nje sisebenza labana laba abalutshwane abakhona.
Liyaluthola yini usekelo esigabeni lapho elisebenzela khona?
Usekelo singani siyaluthola ngoba nje ngikhuluma ngifonelwa nsuku zonke ngama-government departments atshiyeneyo nama-organizations akhanya afuna ukusebenza lathi ukuthi besincedise kulolu hlelo. So ngezinye indlela engingakutho ukuthi ngiyathemba nje ngokuhamba kwesikhathi sizabe sesiyinhlanganiso enkulu njalo siyabe isivande sesizakhula ngoba kukhanya baningi nje abantu abafisa ukusebenza lathi.
Khona ontanga abangela misebenzi khona ngapho eNtalale ungathi baningi okunganani?
Ngibona ngani ngithe ngikhuluma nje bengikhuluma lomkhulu wethu sinazelele bengikhuluma nokhansila izolo engitshela ukuthi ontanga akhanya abangalamsebenzi saqala sasisebenza ngekhosi ukuthi sasilawo-200 kanti sinazelele ukuthi sebedlula laleyo-200 abangelamsebenzi njalo bathina bephatheka emsebenzini engayisiyo emibi kakhulu imisebenzi enjengokutshontsha i-drug abuse even lokuthengisa imizimba yawo. So yikho esizama ukuthi sikuvikele endaweni yakithi ngapha eNtalale.
Nxa lithe lalima selivuna na isivuno senu lisithengisa ngapi?
Isivuno sethu sikhangelele ukuthi owathi njengoba igogo eliseduze kuyiGwanda sizaqala ngeGwanda kodwa ngokuhamba kwesikhathi mbowethu engingakutshela ngokhona yikuthi uhlelo lolu luzakhula njalo sizaqalisa ukuthi imedi sikhuluma sizabona abantu besuka kuwothi imani la siHarare belanda izilimo zethu ngapha ngoba sikhangelele ukuthi kube yindawo enkulu kakhulu.
Idamu elisebenzela kilo lithwani njalo likhulu okunganani lilamanzi namaningi?
leli idamu mfowethu kuthiwa yimene engingakutshela khona ukuthi alipheli manje. Indawo yakithi is very very dry but uyathola ukuthi wonke umnyaka lona lihlala liloko linamanzi ngalo lidamu elikhulu mfowethu. Angazi ukuthi ngingalifanisa ngithi lidamu elinganani kodwa lidamu elikhulu elingakhiwo manzi umnyaka wonke.
Akuphose amazwi okugcina mnumzana Gwatirera uchiyele abanye ontanga mhlawumbe abangathanda ukuphatheka kuhlelo lwenu.
Engingakutho kubontanga ukuthi bafowethu lokho okokuthona singabantu abaya eGoli sisiya edishinisa izinophobia akuncedi. Asiyenzeni iGoli yethu lapha eZimbabwe imisebenzi yezandla ingasiphilisa ngazo zonke indlela. Engingalifela khona ukuthi bafowethu asibambane nini siphakamise amayouth efilawo kule indawo.
Hayi siyabonga bekukuhlukuba lawe kuhlelo mnumzana Gwatirera.
Ngiyabonga ngingazi ngicela ukuthiya nje ucingo lwami ukuze ngubani lokwani ongabe elesifiso sokuthi engicume phela emini asingasebenzelana sonkeni.
Uqhubeka ba.
Inombolo zami zocingo ngu 0779648039. Ngiyaphinda njalo 0779648039.
Hayi silethemba bazwile. Siyabonga mnumzana Gwatirera.
Siyabonga.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye Youth Forum omnumzana Obed Gwatirera ongomgcini sihlalo walinhlanganiso eMathebeleland South. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ungontungameli Nkomo lila.
Siyabonga ntungameli ke sizomculo ka Sandra Ndebele esithi nomalanga. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo abazancintisa kukhetho lwama-by elections olokudinga amalunga edale lephalamende mhla ka-10 ngenyanga ezayo baqhubeka ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ichasisa ngodlakela olutshiyeneyo olukhona elizweni kusalungiselelwa lolu khetho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.